Ama Jackson la nxa ebuya uhulumende uzaqala ngokupha abantu abasebenza ezibhedlela labanye okuthiwa ngama frontline workers okunjengamapolisa labanye njalo eprison abantu njalo abasebenza ukubamba abantu yokuthiwa ngama frontline workers yibo abazaphiwa kuqala kuzosokuzolandela labantu abadala abakuthiwa okhulu labogogo kuzolandela abantu ababegula eminye imikhuhlane njengabodiabetes labochukela uchukela labo BP yiba bazalandela kuzokuthi laba bokugcina nje abantu nje ababesele kulala amahlandla layo ngiwakhulumile yikho kukhanya ngani uhulumende sibili yabo ijekiseni seqalisile ukwenza inhlanhla zakhona ukuthi kulungisele ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni kodwa kuyahlatshwa bonabo embakhulumile kuqala abasebenza omongikazi labodokotela lamanye ama-frontline workers.
Ye so ke uhulumende yona nxa ibuya iJackson uhle ihambise ebantwini kumbe kuyaqala kumele ihlolwe phela eZimbabwe
izathi ifike eHarare okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangele ibonabe kule nhlanganiso okuthiwa ekhangela imithi yonke ebuyayo eZimbabwe yiyo inhlanganiso leyo ezakhangela akusoze kuthatha isikhathi ukuthi ikhangele ibisisitsho ke ukuthi hhayi le iJackson enhle selingayisebenzisa singathathwa ke ihanjiswe ebantwini asukuthi yavelele epoti sisiyahlaba abantu straight hayi
so kuthatha isikhathi esinganani ukuthi abantu bahlolwahlolwe bolaba isisetshenziswa khona ingakasetshenziswa akuthatha isikhathi eside yini dode
hayi akusoze kuthatha isikhathi eside ngoba le kabe kuyikuthi yivaccine vele esikhangelele khona ngale lapho evelela khona le buyayo kuthiwa ivele eChina kukhanya abanye sebahlatshwa labo khona ngale so ijekiseni esiyaziwa ukuthi iyasebenza akusoze kuthatha isikhathi eside ukuthi isetshenziswe uhulumende usithembisa ukuthi kuyonale iviki ebuyayo nje siyaphela abantu babe sebehlatshiwe
kuyathatha isikhathi esinganani ukuthi kudingwa abantu behlatshwe betestwe ukuthi hhayi ivele iyasebenza kakhulu ibe sihanjiswa-ke ebantwini akwenziwa njalo dokotela
hayi amahhofisi akhona laba abantu inhlanganiso le yenza ngemithi yeZimbabwe ikhona ngale eHarare eyathi ifika e-airport iqonde khona ngale akuboni ukuthi kuyathatha isikhathi eside njengoba sendile ukuthi ijekiseni esike yasetshenziswa khona ngale eChina angiboni ukuthi kuyathatha amalanga amabili amathathu bengazange baphi imvumo yokuthi ijekiseni ihlatshwe uhulumende ubesabala abantu ecele ukuthi sithumele inumber zabantu abakhona ukuthi endaweni enje kulabantu abangaka kumele bahlatshwe amajekiseni yikho lezi namba zihambile eHarare uhulumende uyabala abantu ekwazi empilo kulabantu abangaka e-UBH kulabantu abangaka e-St Luke's kulabantu abangaka yikho sokuyenzakala kodwa njengoba likwazi ukuthi eZimbabwe vele amajekiseni ahlatshwa nsuku zonke abantwana behlatshwa amajekiseni yikho lokho okuhlaba amajekiseni immunization le angiyiboni into ezahlupha into embola sizahlatshwa sibili masinya masinya
ye so ke nxa umuntu efisa ukuhlatshwa kuthiwa kuzamele enzeni
hayi kade santi ngikhulumile ukuthi kuyaqala kuhlatshwe ama-health workers lama-frontline workers yikho yibo abazabizwa kuqala-ke behlatshwe ijackson phela kayibuyiningi iyahlupha khona ngale lapho etholakala khona imishini yabo ingayenzi ijackson iyahlupha yikho angeke kwenele ukuthi kutholakala ijackson iyahlaba abantu abangu-10 million ka-1 akubi njalo kuyaqala kuhlatshwe odokotela abonanga labomongikazi lamapolisa labanye abantu ababaku-front line kusuka lapho sokumemezelwa njalo ukuthi hhayi abalandelayo ngokhulu labogogo buyanini kungaphela okhulu labogogo sokuhanjwa-ke ebantwini abagula ithukela abagula i-blood pressure kwenziwe njalo bengaqeda laba abantu sokusehla lokhu kusenziwa njalo akuyenziwa ukuthi kuhlanganiswe laba abantu engikhulume ngabo kuhanjwa kusehla so kathesi uhulumende bebuza inumber ukuthi ngapha empilo labodokotela abangaki labomongikazi abangaki lokhu ekwazi ukuthi engaqeda laba abantu sezayehla futhi ayephansi esesiya kubogogo labokhulu